Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhlaka 25 Mpalakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe indlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Lamhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Ngizakuhamba kuphela kwabanye, so ngizakuphekela imbida ngkhaya. Ngisenzela ukuthi babe bengakwazi nasemakhosa ukuthi ngivile kumbe hayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungamile Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo letizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kubiza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele itengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale price yayitshiwo i-government sibili. Ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95, lapho ethiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngokuningi, ibonakala nje bahlayana njengamesentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo. Okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela, kuyakufuza afake imali ezwayo sibili. Ngakhangelela ukuthi afake abo-2 billion. Ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyikheshi. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga ngekheshi, intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. amazwi yakhe asekelwe lilunga lezanu PF umnumzana belief kaule
usebenza katalala okunjenga khona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo ngile qiniso sibili okunye kwakhona siza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuzancedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono
kodwa umgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho ngakho uthi ebantwini abanengi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho
ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula nto ezasenza sithabe so lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje ona la sedlulile lapha esidla inceqo zomlomo
Abantu beZimbabwe abangena ku 7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla. Kodwa kungelani lobunzima bonke lobu elibhekane labo sithi khisimusi enhle. Ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili lokhu sikudabalunye ilanga lekhisimusi beliqakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo kudliwa ezimnandi kugqokwa impahla ezintsha abantu belenjabulo enkulu kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa
Babe sithi ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo, kodwa kathesa likho idola. Kwalusuku lokudla izibiliboco, kunathwa kutshitshimbwa emulini ezitshineyo, abantu bejabulile. Edolobheni leGweru bekuyisiphithiphithi, abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi. Umdala usayi ngomunye wabo.
Lokho kungakayilungise, lokho ngisuke ekuseni ngiyabhoda phakathi lapho into ziyadula. Sengingene phakathi kube okay lapha ngithi ngiyabamba mbambe ngishiye. Kweminye iminyaka ngiyayenge. Ukuqinile ukuzindiyana ngisiya ethini kodwa athesi angifiki
umnumzana Oriel Ntibi uthi ikhisimusi yakhe yindlala yodwa
ngiza kuyahamba kuphela kwabanye so ngiza kaziphekela imbhida ngikhaya ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagrosa ukuthi ngivile kumbe hhayi
abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo nabangane bathi okwalonyaka kubi unkosazana Patience Nzimande uthi abalezihlobo egoli njengaye bangcono ziyabathumela ukudla yena-ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiyalazo ekhaya
sakabese sithi ngcono ngiziphathise ebhasi uma ibhasi yakhona iyadula okubi nala mabhasi akhona akhwelile ukuthi uyekhaya kugadeki saka senyamele ukuthi engxenye kusasa kuyasokuchiphile ngiyazithenga ngani ngingelanga inlantsho mali senzwele imali yokuthi ngiyithwale ngihambise ekhaya bathe for gadisa impahla ukugade umuntu eyide ukelwagwela
yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni kodwa kumele ube le mali hhayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga umnumzana Thabani Nembudziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni
ngithengisa ama-groceries ama-groceries asebenza amalanga wonke nyawo bothuke amafutha njengoba libona isepa amaflawa amatishu izinto ezisebenza everyday zangizithengisayo thina kuchiphile ngoba thina siwodala ngekheshi So ngazikoda ngekheshi sithola kuchiphile ikho kheshi yiyo ngani iyadura
unkosazana Nonto Ntuli layeke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimusi kodwa wamukela ikheshi kuphela
lapha thina siyachiphisa kancane kule lama-shop okudla okuningi sikuthenga e-South Africa bese sizowuthengisa thina lapha sesiwuthengisa ngebhondi kuyabe sokuchipha lana ama-shop ngama-supermarket thina sithengisa ngekheshi kuphela no-swipe no-eco cash ye thina silakho konke ukudla from everyngele bathenga ngapha because lathi kunje kusebenza siyaphila lati ke siphila ngakho ngumsebenzi wethu khona la so bangasithathela umsebenzi wethu nalowo lapha sikwazisa besiyasebenza ngapha
unkosazana Nonhlahla Ndlovu laye udinga impahla ezijeneyo emgwaqweni
ukuthenga impuphu ngilapha uma ngikakula kheshi ukuthi ngithenge atleast ngeresinaprize ikheshi lapha
Ikhisimusi
yalo nyaka kukhanya iyabe iziphelele nje. Abantu bayalamba njalo abalamali yokuthenga ukudla. Ukujanquka lokugida kudliwa yinengi labantu kukhanya lo nyaka akukho. Imele Studio 7 eGweru, ikamera mungu Ezra Jesus Banda, nisithi libele ikhisimusi elichukela.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi inkampani yamandla kagetsi eZesa Holdings kayisoze icitshele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi siphathamandla esimqoka kulenkampani uCEO umnumzana Patrick Chibaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kagetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu, kuzabangela ukuthi iZesa yenelise ukusa amandla kagetsi kuZulu ezindlini. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umkabheki Ndlovu owadutshulwa kwele South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho izolo. Umkandlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kamuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa umkamuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala, onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa.
Have you seen it in the paper? Did you see the headlines?
Le balaleli Studio 7 esakaza ngapha eWashington sisakazela eZimbabwe. Se okwamanje ke sengidedela emuva silalela ke amazwi enu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga lekhisimusi kanje asizweni okwenzakalayo.
Zendlela phemakhaya hey ya ezifisele ikhisimuse enhle tinabanye esihlala ngaphandle kwamazane esiphumelele uhamba sizozama ukuzama abadala ndawo lawo bejabule ngakhona ophaba lakho siyabona.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, siyabonga ngokusikhulumisa kuStudio 7. Hayi kefu lalonyaka libuhlungu sihlobo zami ngoba akula sinkwa, akula mpuphu, akulani, sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika. Kodwa ubunzima esilabo, silabazukulu, silabantwana, ukuthi siyabaphani asikwazi. Bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa ukuthi umphefumulo awukaphumi. Kodwa hayi indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina ngikhulumayo ngunasikhu ngisemperengwa.
Ngiyabingelela basakazi e-Studio 7, mina ngu-Alfred Shoko ngikhuluma ngisewange ngibingelela abantwana bami uAndile uTawanda uShalom lo mama wabo lomngane wami othiwa nguBaraka Ngoma uMngembe uDube uJwaku uJwaki lo Sithole umakhelwane wami Sithole Sithole indoda ethanda ukuthelela kakhulu ngize ngibingelele lo mama wamekhaya le emalonga iCross Date ngibingelele uJimmy okobulawayo uMan Boy okobulawayo uLucky ohlala emaPA number 1 ngithi libe nekhimuzi enhle lingalahli imbeko ngokufela iZimbabwe izabarayethi next year lathi kunje siyabe sikholisa eZimbabwe libe nekhimuzi enhle.
Tabalami, Nuivaldo, Mapopo, Selvinella Vasagas Avas. Mutalu Vigil is low as am, as Govulawayo, Vigilus Timbilan Love, giving a little low, Losotam Kanda, giving a little low, Losisunaku, is of being a lela, Losisus Timbil. I was a simple question.
Salibona msakazi ibizo lami uNdodana Ndlovu ngisese ngokuhlala ngihlala enkayi esigabeni othiwa igonye kwamanje segoli lapha nami ngithanda ukubingelela abazali bami bonke ngithanda ukubingelela umama uMandaza uyakhela phana egonye ngibingelele umfowethu uSamlamuli ngibingelele uVusa uNamlamuli umalukazana wami ngibingelele labantu abami uSiphiwe Nkosi Ndlovu lo Mthokozisi Ndlovu ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngibuya lapha egonye ngiyabonga msakazi omhle ngibonge nomthokazi ngibonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule umlomo sikhulume ngezinto ezisihluphayo nesizijabulisayo kuStudio 7. Ngiyabonga kakhulu msakazi omhle.
Ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphandle. Ithi mina sufikile khisimuzi. Akuzwayo isiyaluyalu yisiphithiphithi. Kuzwakala imdumi phambane emoyeni izigingqingqintana. Wabonakala ngamaqenjana kusitsha izindaba lohleko liqhunsuka. Ulichage eliphupha imigwebo elikhodwa lazinsane. Khisimuzi uyangicecisa. Loba ngimubi ngubangconywana. Kungicazimulisa umlomo ngenkani. Undlisa inyama eningi futhi imbhijo okuningi. Iminyaka edlule ngiphelelwe imali, ngizama ukujabulisa wena. Kuthi ngozibandlela sengigalule esizimeni senhlupho, ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni. Ngabe ngalele inhliziyo, ngabe kayisimi osebunile. Khisimuzi langelikhulu lokuzalwa komsindisi, elokuvakatshela izihlobo labangane. Khefu elibuthelela umdeni, kuxoxa indaba ezinhle lezibuhlungwana. Xetha lokugoqa abancane labadala, ukuze imuli ibone ngelihlo linye. Phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe. Emasontweni khonzani ngedlabuzani. Esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila. Abantu bapontshile umoya wempila kahle. Umoya wokuzwelana. Umoya wokwelulekana. Umoya wokuxolelana. Wona phela umoya kaKristu. Bathi khisimusi nguNozipho. Kulilanga lokubonga lokuphana izipho. Ekade zabuthelelwe ekusunguleni komnyaka. Abanye kibo lithuba lokona. Lilanga lokugelekeqele ukumenemene. Ngithi Zulu dlana amandla akho nabile kepha uqaphile. Ngempela sufikile khisimusi. Umthapho lomthabo sowuthaphula sithabile. Sidla amafidlongo sichelekisile. Lo olifisela ikhisimusi emnandi njalo ephephileyo. Ngosemajawundeni ukhulekani moyo. Umnyako zayo asiwugcobeni uwe muhle. emhlabeni njengasezulwini akube kuhle. Lisale kuhle balandeli bomsakazo olodumo.
Salibonani mthakazo omuhle. Mina igama lami uMachayi Nduku Ndandula, ngihlala esigabeni seGwalupa. Lonyaka izitulo kwakungeneki, injabulo kayikho, izinto kazibambiki, into yonke iyadura, kusokudura la sibi sesawudu, into yayichipho kokugcina. Siyabonga. Alright, salibonani thokazi omuhle. Hayi khisi igama lami ngumdawini khisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Maye sibone ngani akusoze kuhambe kuhle ebantwini akusoze kube lenjabulo enhle. Siyabonga. Selupane.
Salbonani, 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 Mahlabe Zulu, libingelelwa nguVodloza, uGreater Spanda, ubukhali bembazo, imbazo yakhona kwiNkosi uMzilikazi wesibili, ngithi mthakazi wonke kumagumbi amane, nwele olude kini sizwe seNkosi uMzilikazi, ngithi halala ngosuku lweKhisimusi, ningakhohlwa lina komalisa esilobela, ngithi kini philani ntamo yenkunzi, mnyaka omutsha olempumelelo. Gini lonke
Yamazi doche ku atide Atandu kutu Epino Yamazi doche Udimpo Atandu kutu Epospe Yamazi doche Unomza
Tlofu no tambu makumanda
Tlofu
no tambu makumanda
Tlofu
no tambu makumanda
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumeleke amazwi yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela uhlelo. Hello.
Hello.
Ye mnumzana Torima, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye akusitshela ukuthi ilanga le Christmas lamhlanje kunjani khona ngapho edede?
Edede ilanga leli namhlanje hayi kalikho aliko mnandi because abantu balendlala. Aricazi. Mina njengesikokeli ilanga leli abantu bakokhela nxa bengachazeki lawo uyabo ungachazeki so abantu abachazeki abantu balenjala abalakudla ukudla okukhona emashops kuyadula abantu abala mali imali zangkhona kade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezithathe but hayi abakwamisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi kulamanye amashopu ayabengavumi ekokeshi abanye labo baye belamanye balezinye inhlupho but ngase sikhuluma iqiniso ikhisimisi echiyeni lamanye ikhisimisi esiwajayeleyo
ye kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho liseduze le game park alibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumbe okulibhalabhala
Hayi. Akukho ukuruma iqiniso vele hayi. Kakukho kade sikangelele ukuthi bengazwela nje old age bophonga ukuthi hano lokuziza kwenzela iold age. Lazo indlovu zankona zicakile kule ndlala akulamanzi. Akulamanzi kuomile. So even le nyama yankona ukuthi kade ikhumbula ukuthi babalalele indlovu. Ah indlovu zicakile.
Kodwa khona emasimini kunjani? Bayalima abantu?
Emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba lezulu but kathesi sokuwomile. Kathesi sokuwomile inkomo ziyawa, inkomo ziyafa. Hayi indlala ikhona ngiyakutshela and to make matters worse abasocial welfare bathanda ukunika i-old age labo kathesi abakabaniki so badlalele abadala ikhisimisi endlaleni.
Manje nxa usithi badlalele endlaleni akula ngitsho ke abaphathisileyo ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla akula yini abaphiwe khona ngapha.
Hayi esigabeni sami ngathi lo nyaka hayi ngathi babe lomnyama mbishana anzange ngibone lapho kanye ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga leli lekhisimusi ingakwazi nxa sukuhamba susiya kobohange khona ngale kungaba kula amanye ama-organizations engaba anika laba abadubekayo kula lapha lalaphayana ukuthi kulaba abantwana abavele igodi kumbe abazukulu yibo singathi sibabonile beyethu ama-Changan Big but hayi imizi eminingi vele kathesi sona ngikhuluma kuthuli vele kulothuli vele hayi akula into eyi-right ngifuna ukutshela iqiniso indlala ikhona ayisiyokhisimisi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingelali aliyasheya khonoku manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho akula muntu lolutho.
Hayi siyabonga
but imengo hayi imengo ziyawa but abantu uyakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right nokuthi uzile imengo because abazo kwanisa ukunatha amanzi imengo ezikhona but hayi indlala isigambe ukukhuluma iqiniso hayi indlala ikhona
hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu umnumzana, siyazi ukuthi into ziwomile kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhle lemuli.
Hayi ngibonge kakhulu Chris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas. Hayi even usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule.
Hayi sibongile mnumzana.
Okay.
Ngisola bathi mina ngingumzwangendaba ngaze ngigide kanjani ngihlabele kanjani ngiyenzeni baya ngisola ingoma kaMaji uMajayivana esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ye igama lami nguChris Gande, ngiyalifisela ikhisimusi enhle. Hayi ngiyazi ayisiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hayi into kazihambi kahle. Hayi, siyabonga. Asidibaneni njalo kusasa.